Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithatheke leli thuba ngibonge uThandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-28 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti.
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kulelo village head nomsabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acithwe mahlayana lokhe luqhubekela phambili elizweni.
But inkinga yokuthi ama-youth, i-majority ama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona.
Ibandla elibusayo elezanu PF seliphatheka kumkhankaso okhetho lomnyaka ozayo ka 2023 likhangela kakhulu emadolobheni lapho elithembise abahlali amastanda ukwakha izindlu.
Kodwa ke nxa sokubuye kuthini uhulumeni uyathembisa ukuthi igethi zaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagethi alingana le 300 megawatt.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti. Leli bandla lithi phansi kwalolu hlelo induna ziphiwe umlando wokuqoqa osobhuku ukuthi babuthelele abantu abangamashumi amathathu ngamunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Limqotho elabadala abathi okuluma indlela ngwakho njalo inhlwa kayibantwana ekhaya sede silomcukumulo inyanga ezimbili sikhangela ukuthi kungani njalo abantu bemareserva nebemaplazini bekhanya bengabantu abahlala bethukile ungafika umuntu emzini. Ucukumulo lolu lusikhombise ukuthi ubaba omhadi ede lomzabalazo inyanga ezintathu ezedlulileyo ehambe ibona izinduna zomdabu namasabhuku bakhombisa ukuthi kufanele ukuthi bakhethe ezinye izinkokheli zomdabu ezivela kuZANU-PF okuthiwa ngama-village head. Kwezinye indawo ama-village head lawo sekhona emapulazini nemakhaya.
Manje ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokhu?
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kubelo village head nomsabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi bangena inhlangano yiphi yamachurchi aphi njalo laba osabhuku yibo abazadilisa nawevoti bahle bayakuthi abantu labo abathi ngababo bahambe baye bavotela noma bavoti bebakhangele ukuthi abaphambuki ukuvothela enyibandla ngaphandle kwezandla. Sesibonile abantu laba abantu bamashumi amathathu laba bevillage yethu bazahlala becubungulana bespire on each other ungaye emtshadweni fanti batshele ungaye echurchi ukuthi bakwazi ngayemfeni bakwazi ngavakatshela bekwazi because sikhona ngani istrategy lezi ngezika Adolf Hitler oweGermany lowo owaqalisa naye ukwenza izinto ezinjalo waforma iteachers association Nazi teachers association waforma ukuthiwa Nazi lawyers association waforma into eziningi women Nazi women front yikho ke abantu bakithi siyabacebisa ukuthi konke lokho okwenziwa izana akukho emthethweni traditional leaders act iyatho mhlophe ukuthi umuntu ophethwa ebe ngusabhuku endlina noma umlisa kafanelanga ukungena ibandla political party fanele ezimele mpo ngoba uyabe esebenzela abantu uzulu jikelele njalo le constitution yethu kufaka mhlophe ukuthi umuntu ongaba ngusabhuku village head crown head traditional chief mlisa akafanelanga bangeneza ama-politics kodwa kathe sesibona ubaba umhadi efanele ukuthi nguye o-protect i-constitution sengivayolete i-constitution ethatha abantu ama-political activists sebenza osabo khathesi abantu laba bayabhaliswa kube lama-afidavit kwenziwe i-fake afidavit ukuthi hhayi asobantu be-politics bona besavakala abantu laba strategically kuthiwa baza hamba ndlana wevoti bekhuba abantu babo ukuyavota yena usabhuku wabo ephambili usekendi wakhe esemuva yikho ke sizama ukuthi bakunanzeleli ukuthi into yenziwa izane kuphelelwa ngumphako eselamacebo sebebamba konke ngoba bayesaba sibike ukuhluthulelwa constitutionally umbu hatshi sinani sisithe sililuma indlebe lisale lani lisazi sibambele into ngobunono yikho sithe inhloka ayibantwanga ikhanda siyabona.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla le-ZANU PF ngalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba lunye, ibandla elibusayo le-ZANU PF seliphatheka kumkhankaso wokhetho lomnyaka ozayo, likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa khona ngamabandla aphikisayo. KwaBulawayo umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Jabulani Sibanda usephume ijumo ekhankasela ibandla lakhe ethembisa ukupha izitanda zokwakha izindlu emadolobheni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini akoBulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyinguchen hospital babuye ngobuningi emhlanweni obizwe nguSibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sisiwaye singakhishwa onke sisishukelela abasonke siyakhuzwa ukumalisa uhola sihlanganise sithenga inkomo sithenga usifanda sidinge isitendi sethu isitende phumla south lapha because you come to me or
so you are my comrades. I can die for you. I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your nation serious as a people.
Ngimfazi ngalosho ufuyile.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa nguSibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba akulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi uSibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla le-ZAPU.
Ngiyamuzwa umfowethu uJabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hhayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Yikhampeni leyo ukukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavotela ibandla libusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lukho lokho elusiya phambili.
Senator Gideon Shoko, owebandla le Citizen Coalition for Change, uthi ibandla le ZANU PF alinamhlaba emadolobheni, ngakho ke uSibanda angayeni abantu.
IZANU in the first place kailaleni, i-state has got land. So nxa kuyenzwa okwe-land kuma state institutions, kuyenzwa kuma public service, kuma public servants, it must be done in public public service commission. Yiba abayin charge ngezinto lezo. I-campaign ye uvilo vele kunjalo vele iZANU ihlala injalo.
Intsha yebandla le ZANU PF kobulawa ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le ZANU PF.
Ukutshiwo ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobha amakhansil ukuthi anike kontanga istendi kumba wafasilitatele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa ikhansil ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala bona fana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Kuhlelo oluhle olungasolwe ekhampeni kodwa lokuthi luyimpawu ontanga.
Omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kakhulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth sithole ama-stands but inkinga yokuthi ama-youth imajority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinihlalo waleli bandla koBulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lanxa inkampani yebona ngalolu daba eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isithi isalungisa izititi zamagetsi ehwange leKariba njalo uhlupho lolu luzaphela. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphonga ukucitsha loba sikhathi bani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho ubuyithumele kodwa-ke ngiphuzile ukuphendula ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile imafoni abengathajanga. So uhlupho esilalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga, acitshe ngo-7 p.m. Khonokuyana-ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshela ukuthi ha njengoba imini yonke setshone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona kutho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka, abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni ayina besenza lokhu lalokhuyana kuphonga ukuthi qa asehambi ukuthi azabuya nini. Yilo kuhlupho abantu baye bengalwazi enelisa ukuthi abuye madabu kabusa, enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku kumba abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi la manzi agcine esevaliwe ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezibonxema lakwakhrateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esiningi abantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula, kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi, uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi-ke zisebenzisa igetsi elidlula lapho, ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units kuyukuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo-ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badiphenda ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokhana sokubangela ukuthi umuntu alagcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlala iphansi, kayehliswe. Kubezokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangelela izweni kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi, kulalabo abawathenga bengakasebenzi, kubezokusiba lalabo
abawasebenzisayo babesebebhadala kugcine sengathi ngama fixed charges labana abangafaka lama cash power. Labo ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo wonke umuntu kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa amagesi. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa i-cash power, abantu abasebenzisa i-cash power. Nxa kuyikuthi abantu basebenzisa ama postpaid meters lawana, kumbe ama postpaid amagesi lawana abhadalwa ngemva kokusebenzisa, wonke umuntu kabe njalo. Kodwa okusokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala bawabhadalele bengakasebenzisa amagesi, okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi yabidula kakhulu. Kodwa ke nxa sokubuye ukuthini uhulumeni uyathembisa ukuthi igetsi zaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale. Ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje ephalamende, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovemba siyaphela amagetsi abe ngaselo hlupho elizweni. Ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi 300 megawatts. Kodwa ke iunit 7 lana ezafaka amagetsi ona lawo kuzokwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usechayele ihlombe iqembu lomdlalo kakhilikithi ngokunqoba elePakistan ngerun enye emdlalweni weInternational Cricket Council Men's T20 World Cup eAustralia izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eKaroi adinga ongaba lolwazi losane oludojwe lapho okulahlwa khona izibi. Usane lolu lucatshangelwa ukuthi lulamalanga amabili okuzalwa. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwathesi ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele msakazi nakubalaleli bakaStudio 7 la kungakhethwa khona uhlangothi. Msakazi bengilesicelo la ukuthi mhlawumbe mawungasenzela lesibe le family meeting nje yangapha ehlangothini lesiNdebeleni ngoba ayiqiniso badala ayikhona. Akusiyindlela le siyokuphila. Hayi akuseyiyo. So kufanele sithathe linyathelo lelo lizovuma esewe siphumelalo ku family meeting. Ngisacela ngale kubo baba uGawule la kubo Chuma la kubo ngale kubaba uOndiweni la ngapha kithi ke nje kumthwakazi la kubo Mafa ubaba Mafa ngale sike sikhulumeni senze family meeting nje ngoba sizokhuluma sithi njengamaphathi wonke ngoba vele omunye uzobe ebhekeleleni ukuthi uyadla kanti ngapha thina sesiyalimala lati njengabantu besintwini. So isicelo sami msakazi, ngicela uzame nje ukuthi uhlanganise lalabo bantu wonke lamabandla angathi aphethe and bashiye le nto zamabandla ukuthi siyazi yebo ye basebenzela amabandla abo balokhuyo. Kodwa ngaleso sikhathi mhlawumbe sicela ukuthi bashiye konke lokhuya sike sikhulumene as a family sibonisane nini. Kukhona into engahambi kahle la, phela ngeke size sihlupheke siye labantu bethu basale behluphe. So asilungiseni le, ngicela bathokaza abahle kimi lonke maphathi okwamaphathi akube ngokwale side. Sizibambeleni nje i-family meeting. silungiseni kwasekhaya. Isicelo sami nginaso leso kubo Chuma la kubo Gawule ngale la kubo babundiweni langapha kithi kubo Mthwakazi abahle. Asike sihlaleni phansi njengabantu bayo. Sizozondelana sithini sithini. Indaba nansi la konakala sibhekile. Yabona manje asikwazi ukuphila. Mina iqiniso sengingalisho leso msakazi. Isicelo sami njengoStudio.
Studio 7 abantu abaphucukileyo abasebenza umsebenzi la oqhatshelwayo alikhethi hlangothi. Studio 7 siyaza ithatha ihlangothi. Siyabonga kakhulu ukuze izindaba elisinikezwa zona. Hayi noma lalithi abantu bayathuka kodwa ubelieve Gawule yekelani bengani bayamtshela abantu akulandawo yekelani bengani bayamtshela ukuthi ungani uyacitshelwa akazazi vele into ayikhulumayo akazazi shemu kazazi. Ye thina beZNPF iZNPF ngomuntu wonke efuna ukufunde khonoko. Akula muntu ongabuswa iZNPF unkumuntu ubuswa yikhulumende weZNPF engakwenzekani ngeyakhe. Ungakhangela lwana umuntu lwana wesishoneni wethi kulobuzini kwetuchamisa mtengese awurayiwe tengese nebana bakhe neba sikiri wakhe ngawurayiwe azanga yenziwe lutho kodwa kubheka uJob Scar ngokuzama umo blessing ali ulokhu ephakathi kodwa yena uyasethi hey ilizwe lilomthetho lwana umuntu wezana wethu uchamisa kabulawe kuye umthetho kawukho yini indaba umthetho ungagijimila kuye la yena lona umuntu kuzamphelela. Uyakwazi ukuthi umnangagwa thina siyamazi ngupresident uvele uyakampeni ukampenelisa idea yakhe kakurungu but yena ubelieve Gawule uhlala ebantwini ulomuzi ebantwini uhlala emalokitshini kahlala i-state house ungamtshintshela kuyinto lokhu uzabe sebone ngani kubi engabona abantu abakhatshana kwamazwe engani bayambuka bazasuka behluphanela ngelinye lamalanga seqalisa ukuthi bamzondile kathina ngiyongakhethi magama okunye la uyakhetha amagama ungaze abhabhulumba ngazo engani kuthiwa ngamadlozi angini mntanami hawu zisukele kokunye la nxa ukhuluma ungaboni lokhu kubuhle kubonta lokukubi lami kusendithathike kakhulu. Siyabonga
Studio 7 ndivuka njani badala ndivuka njani. Hayi thina siyavuka sibili. Hayi ngilithanda lonke basakazi bethu ngithanda lonke lisibalela indaba ngesindebe nangesishona lonke ngiyalithanda kakhulu. Ngisithi inkosi ngayisibala nezikhathi zonke ibeluse iligcine nomsebenzi elisiphathele wona. Ye into ekhona lapha engithanda ukuyikhuluma mina wonke abalaleli beStudio 7 jikelele asikhuthazana neni kakhulu ngohlelo lokhetho lweZimbabwe bakithe ekhaya. Sikhuthazana neni kakhulu abalalela Studio 7 bonke indawo ngezindawo kakhulu abasekhaya. Ikhuthaza iyouth ebhalise ukuvota iyouth kuvotwe nasifuna utshintsho imfundo izibhedlela zibe khona amatitsha ibe khona emakhaya imfundo ibe khona kube le-education e-right ekhaya. Asizamenini sibili bayebhalisa kube kuhle sibini babona ukuthi umuma uminjani abantwana baseZimbabwe labadala konke liyabona ukuthi kuminjani. Khuthazana abantwana bevota umntwana senxa sele more than 18 eselelungele lokuvota oselesithupha selelungele lokuvota hambani liyebhalisa ukuvota abantwana livotele elikubonayo lani likhulile liyakubona ukuthi kuminjani elizweni lakini akudingi ukuthi ubuze ubani kumbe ubuzeni uyabona ukuthi kwenzakala njani. Kulaziphofu eZimbabwe laphana kulantu bonke abantu babona bayacabanga bekelane leZANU-PF le encindezela abantu ayekelwe sibili iZANU-PF le encindezela abantu ngaze bakhuluma amanganjani amangabo sazabonakala kusele kudaleni khonake kuzofika lesi sikhathi sanamhlanje hambani liyevota mayouthi sonke nje labadala sihlane esikhuthazana nene kuhle siyana nalokho esiwududule sesilokho silubambeke kuze kube nini abe shua abantwana balakusaza manje kwakathesi zamanini so
salibonani kustudio 7 boChris boDungamini lonke abasakazi bakastudio 7 linjani. Siyabonga umsebenzi eliwenzayo elokukhipha zonke indaba lezinye ziyabe iZANU-PF ifuna ukuzifihla kodwa lina siyakhona ukuzizwa. Siyalibonga umsebenzi likontinye kanjalo kungayisini ube lathi sesapho sele balakwe. Likeli sicela ukuthi abeZANU-PF sicela ukubuza ukuthi imgwaqo sizothi iyalungiswa umgwaqo wenkayi osukela kobulawayo siyenkayi kusinsi kudala wathiwa ngabelungu lamanje ifile ngamagodigodi kathi uthiwa iyalungiswa yuphi umgwaqo sicela basiphumele egcikeni basitshele ukuthi yuphi.
Salubonani sizwe sakithi sakwaMthwakazi okhulumayo nguPrince Nkomo wakonyongola ekhesi. Eyi ngizobuhlungu kakhulu abantu abadala kuzo zonke lezi zinto ezenzakalela elizweni lakithi. Abantwana ukuthi bayafakwa kupolitika lapho kungamelanga bangene khona kutholakale sebefakwa. Kodwa-ke mina abantu abadala njengoba ngize lapha simuntu othanda into zepolitiki bengithanda nje ukuthi nami mphawule. Sizwe sakithi sakwaMthwakazi. Kukho konke okwenzakalayo abantu abadala isifiso sami sokuthi siphume kulabo bantu abamashona sizimele thina sodwa sisizwe sakomthwakazi ngokuba ungabheka kuzo zonke lezo izinto ezenzakala ukuthi abantwana bafake kupolitiki kwenziwa ngabantu abasuka le esishoneni bezokwenza kithi esayidini lakithi selokho kuqalile zonke lezi zinto kubo harara kukayenzakale zonke lezo zinto lokho ezenzakala esishweni sakithi samandebele so besicela abantu abadala mhlawumbe lakini baphathe ukuthi mali ngabe lilawo amandla ukuthi sikwazi ukuthi siqumise lapho or liqumise lina abantu abadala angeke ngibone kunesibhedlela
salibonani bakithi labasakazi bethu abasiphakazela indaba ezimnandi ezilehlonzi nsuku zonke siyabonga siyabonga umsebenzi eluyenzayo mpela kungayisini angasazi lutho hayi ngithi ngiphawule ngezanu engatshaya abantu bakithi mpela iqale batshaye kungakavotwa bethi ma sekuvotiwe bethi bawinile asokuwina vela bawinanga bazokwinisa ngodlame abantu bayethuka bayesaba khona ukyano kegugurawondo kwayezakala abantu becatsha betshaya betshontshe ubusuku izanu vela ayiwini okwakho okwabo lidlame kuphela babaziqhenya lo mnangakho bekhuluma mpela ethi bawina bona 2023 eropa lapha unkulunkulu kadakwa asimeni ngomthandazo bantu bakithi one day unkulunkulu uzasiphendula mpela nyabonga ingadonsi kakhulu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedale le-The House ecubungula udaba lomvukela owanyakenye ithi isiqede ukubala amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe awatholakala endlini kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Likomiti ithi izabiza abasebenza umsebenzi wozomvikela ukuthi bafakaze ngokuqakatheka kwamaphepha la lendlela uTrump achaphaza ngayo ngokuwasa emzini wakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Gary Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kundaba kamnumzana uDonald Trump ngeke ngiphawule kangako msakazi. Singa speculator kodwa ke ngibona ngathi kasimeni sikhangele ngoba abantu laba abanje ngomnumzana uDonald Trump ukuboshwa kwabo kunzima. Kungaqhunywa lokhu nalokhu nalokhu kodwa ke ngibona ngathi asilindeni ke sibonthi kuphele laphi ngoba yena umnumzana uDonald Trump abantu abaningi ngabamthandi ngendlela ke approach ngayo izinto. Kodwa lokho kakuthi ukuthi imicabango yakhe kumbe lokho akwetheswayo sesingathula icala ngenxa yokuthi abantu asimthandi. Akulunganga ukuthi ngetheswe icala ngoba ngizondwa, kangetheswe icala ngoba ngonile.
Yena uTrump ubona engumuntu onganqoba yini kukhetho nxa engamisana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluzayo.
Asinazelele mnumzana ukuthi ngemva kokuba umnumzana uJoe Biden ethethe kumnumzana uDonald Trump izinto zijike ngenye indlela angeke uyithande. Kanti ke impilo nje ebantwini bananzelele umnumzana uTrump sesifikile esikhundleni. Abasakaniphileyo bake behlale besho nje ukuthi ubona ukuqakatheka kwento nxa ungaselayo nxa isikubalekele umkhono uyinazelela. Ngakho abantu abaningi bakunazelele umnumzana uTrump sebemkhuphile esikhundleni ukuthi ubesenza ngcono kulo mnumzane uBiden. Ngakho ke nxa kungaba lomncintiswano namhlanje ekuncintisana uJoe Biden loDonald Trump ngibona uDonald Trump ewina nje kakhulu futhi ngebanga elikhulu kakhulu kokuthi umnumzane uBiden uyabe ngalandeli lokulandela uyabe bona uthule emuva.
Alo ke ngumnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Kunjalo nje isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe abavoti phambi kokhetho lomnyaka ozayo. Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lungalungisiswanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa, sidibaneni ngomvulo kusasa lingezwa ke indaba zakusihlwa kusasa langesonto. Ezekuseni lizazizwa ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo.